asifuni ukuthi kube just ukucula iBhayibheli ithi ukholo olungelamsebenzi lufile. So sizama ukuthi lathi kube khona esikwenzayo ukuthi sisize isizwe sakithi.
Yes, sizokuthola kule nhlanganiso elisebenza layo eZimbabwe lapho linceda khona abantwana, akusitshele ngalokho.
Inhlanganiso esisebenza layo yiMakhokhoba Healthcare Initiative. Yibo abangamehlo abasibonelelayo lapho okulosizi khona, nalapho okudingeka khona usizo esingasiza ngalo. So nxa betholile siyazama ukuthi sihlanganise ngapha izimali zokuthi bona ngokwabo bahambe bayencedisa.
Ye, okwamanje lingathi selibanzeleni abantu laba njalo bangaki khona ngale ke koBulawayo?
Ngoba sikuqalise last year sesisize abantwana abayi-3 ukubabhadalela i-school fees, ama-uniforms, konke nje okunidekayo, izimali zama-clubs, fashion and fabrics, ukubhadalela ama-exam fees.
Singathi ke kunzima kanganani ukuthi lidinga imali liqoqe libe selithumezele eZimbabwe?
Imali ku angeke ngithi kulula ngoba kuya ngokuthi lenzani. So esikuzamayo ukuthi nxa silama contract sifula sibe le collection eyenziwayo, or mhlambe senze i contract eyoku fundraiser izimali, kumbe any other activities ama donations esingawathola. But angeke ngitsho ngithi kulula, kona ubunzima bukhona ngoba imali is not something that is readily ehlala khona.
Yes, ngathi ke injongo yenu ikuthi lenzeni njalo kulenye inhlanganiso yini khona ngaphebhilitane lisebenza layo ukuzethi lithole imali?
Nxa sisenza ama-fundraising, let's say senza i-fundraising concept to collect imali from ebantwini, thina asilawo amandla ngoba asikho registered as asoso asosio asio charity esemthethweni. So bona laba abathiwa have love ministries yibo esikholekta imali ngebizo labo, bese sithatha ke imali siyithumela ekhaya lapho eyabifuneka khona. So sikholekta imali nxa senze i-concert or nxa abantu bedonata nje as individuals.
Labo lizama ukubanceda, lizama ukuthi libasungulwe enhlungwini zabo. Kodwa ke nxa sesikhangeleke impilo yabo ebuyayo phambilini lapha, libona ngazani izabe njani?
Into eqakathekileyo yikunika umuntu indlela yokusungula impilo yabo. So ngokwazi kwethu indlela yokusungula impilo yokuthi umuntu athole imfundo. Angathola imfundo ke usengabona ukuthi uzincedisa njani ukuthi abe lempilo engcono.